Sivele sikwazi phela ukuthi kulokudlelana okukhona phakathi kwe-CIO ne-ZANU-PF la ifazi ngoba phela ifazi yayisibonakala ezindaweni zokhetho. Ambona ukuthi engxenye ukuthi imali imali yavela ngaphi umuntu azeya ngaphi. Angibona ukusiza osifanele sibe kwazi nje ukuthi kulobudlelwano obukhona yikho okwabhidlisa idemokhrasi yethu ngoba idemokhrasi yethu kayivumele ukuthi kube lenhlanganiso ezimele yodwa engathi iyabi isigelana leqembu eliwisayo kumele leqembu eliphikisayo yikho phela umthetho vele kayo kwawuvumi khonoko.
Ye nxa sisikhangela sibili nxa ukhuluma khonoko ngokuthi akusela uhulumende obalulekileyo kambe vele isandla sefazi singabe sangena kanganani ukuze siphazamise ukuthi eZimbabwe kube lokhetho oluqondileyo.
Isandla sefazi sangena sabhidliza ngoba phela yibo labana ababebonakala befaka amatafuli emngcelweni we-polling stations singazazi nje ukuthi khona registration ngokwayo amabizo abantu ababebhaliswa bethiwa ngabeZANU-PF nxa kwakwenzakala ukuthi iZEC yabanikeza i-voters roll babeyaphumelela ukuthi bathatha amabizo angasiwabo benikeza abantu ithuba lokuthi bavote bengayisibo abafanele bavote. So asoze sibe kwazi ukuthi ukusebenzelana kwabo neZANU-PF kwahamba njani kodwa siyazi ukuthi babekhona bebhala amabizo besethusela abantu kwenzela ukuthi babe ngabantu abavotela iZANU-PF.
Siyabona njalo ke iCentrity akumelanga abantu behambise imali kumbe besebenzelane ndawonye lefazi leyi ngoba khanya zani idlala kube ngemali wena ungabukela njani kulokho?
Ngenxa lili qembu iqembu elizimele lodwa asuze ziphumelele ukuthi sibatshele ukuthi imali bengayisebenzisi esingakutsho thina njengoZulu weZimbabwe ukuthi akula mali evela kuhulumente efanele ihambe isiyanikezwa amaqembu azimele wodwa ngaphandle kokuthi imali yakhona nxa iqondane lokomnotho kumbe lempilakahle yabantu ukunikeza imali iqembu elisebenza neZANU-PF okuhlukuluza abantu ngesikhathi sekhethu lokho yikuphula umthetho.